sikhangelele ukuthi ke masingakhalala umsebenzi ke yiyo kuphela indlela engenza ukuthi ke umqashi wethu ungukhulumende azwisise udubo lwethu esiphakathi kwalo, ngoba siyakwazi ukuthi ke lokhe kusukisela last year kasikatholi ama-bonuses ethu, njalo nje umqashi wethu ukhanya ngani kazimiselanga kakhulu ukuthi ke azwisise udaba lwethu, sikhangelele ukuthi aphumele impumela ebambekayo. Kungakho ke nxa singenayo ekukhalaleni umsebenzi lokhu, sikhangelele ukuthi ke umqashi kuzaba indlela yokuthi asinike imali yama-bonuses ethu ya last year 2016.
Khonokho ukukhalala umsebenzi libona ungani akusoze na kuphazamise umnotho welizwe?
Kuzawuvele kuwuphambanisa umnotho welizwe, kodwa-ke siyakunanzelela futhi ukuthi-ke ukungasinika imfanelo zethu ukuthi siholiswe ama-bonuses zethu kuyasiphazamisa kakhulu thina njengezisebenzi, ngoba kudala ukuthi singasebenzi kuhle, njalo kudala lokuthi imizimba yethu ibulawe ikufuthelana esikubiza ukuthi yi-stress. Kungakho lokho-ke singakukhangela kambe ukuthi kuhambe umnotho-ke sizawulondoloza, kodwa-ke izimuli zethu-ke zona zidlani. Njengoba nje siyakwazi ukuthi iholo esiliholayo livele lona akaleneli ukuthi lisiphilise ngendlela eqondileyo, esikubiza ngokuthi lingaphansi kwe-poverty timeline. Kufanele ukuthi-ke umqashi laye awunanzelele khonoko ukuthi-ke njengoba nje kungaphazamisa umnotho, lathi kuyasiphazamisa kakhulu lezimuli zethu lempilo zethu.
Kuvame ukubana nxa lingathola iholo le-bonus intengo yezinto ezitolo lapha layo ikhuphuke, libona ungani kungaba njalo yini akusoze kugcine njalo sokusenza kufanane lokuthalila bonus?
Kungenzeka khonokho, kodwa-ke siyalanzelela ukuthi-ke nxa sesithe sathole imali zethu ziningi indawo lapho esingenelisa khona ukuthi sithenge ikakhulu ukudla. Kungeneliseke ukuthi-ke abantu baphume emazweni abangumakhelwana bayethenga lokhu lalokhuyana. Njalo nje siyalanzelela ukuthi isikhathini esiningi uhulumende usethe izisebenzi zikahulumende kumele zibe yisibonele kutheni-ke nxa zona zingaphiwa imali ephezulu kumbe zinganikwa ibhonasi kumbe zibe lokukhweza kweholo, lokhu kubangela ukukhwela kwezinto lokuthi umnotho ungami kuhle. Siyananzelela ukuthi konke lokhu akusiyoqiniso. Izinto ezibangela ukuthi umnotho welizwe ungami kuhle sonke siyazazi, kodwa siyazibalekela. Kungakho-ke sicela ukuthi uhulumende afake ama-priorities akhe kumbe izinjongo zakhe zibe sobala, aqakathekise lokhu akumele akuqakathekise. Ukukhwela kwezinto kubangwa ngezinye zezinto ezenzakalayo khonapho ezingama-policies e-government naleyo angahambi kuhle kubangela ukuthi-ke isimo somnotho lesi sibe sibi kangako. Sikhangelele ukuthi kucatsha ngomunwe nje ukuthi-ke xa ukuthi-ke izisebenzi zinganikwa iholo elicacayo sokuzadala ukuthi umnotho welizwe ungami kuhle, kucatsha ngomunwe nje kwabantu ababalekela iqiniso. Uhlifo lolu kalukhangelanga ababalisi bodwa, kodwa sonke isisebenzi sikahulumende, isivu 70 sihluphekile ngokufanayo.